Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Ngali bukanjani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhlazi ku 15 Nhlolanja 2022 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje amapolisa athi akhona amanye amabandla ezombusazwe aqophayo kulokukhulumisana lawo kuhle nxa befuna ukuqhuba imikhankaso elemibuthano yabantu abanengi inhlanganiso yamatitshala emaphandleni eAtuz ikhala ngokuthi amalunga ayo amaningi amiswa umsebenzi ngezizathu ezingaqedakaliyo ngenxa yokungavumelani leholo eliphansi.
Kubuya imbiko, kubuya izincwadi zokuba basuspendwa, abanye njalo baxotshwa imisebenzi. Kodwa phezu kwakho konke lokhu,
eZimbabwe selibhekane nokusilela kwesinkwa kulandela ukumiswa komsebenzi wemikhumbi ethwala ingqoloyi esuka kwele Ukraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa athi akhona amanye amabandla ezombusazwe axopha amapolisa kulokukhulumisana lawo kuhle nxa efuna ukuqhuba imikhankaso yokhetho elemibuthano yabantu abanengi. Amapolisa izolo ethule umbiko oqondisa omunye njalo umbiko osusabalele enkundleni ezijiyeneyo othi wona ibandla le Citizens Coalition for Change, CCC, iyabandlululwa kudaba lwemikhankaso yamarali. Amapolisa athi njalo akusikho kubazisa nje kuphela ukuthi kuza kuba lo mhlangano, ngoba labo banemvumo yokumisa umhlangano nxa bewubona kulungile ukwenza lokhu. Kodwa ukuqinisa isandla okwenziwa ngamapolisa kubandla le CCC sokusolwe ngabaningi ababalisa abakubandla lezanu PF, labo abathi amapolisa awasalandeli umthetho welizwe kodwa asesekela uhlangothi lwezanu PF.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota.
Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni eAtuz ikhala ngokuthi amalunga ayo amaningi amiswa umsebenzi ngezizathu ezingaqedakaliyo ngenxa yokungavumelani leholo eliphansi. Amatitshala athi uhulumende uqamba amanga esithi ubakhwezele iholo kodwa kungasiloqiniso.
Amalanga lawa esibhekane lawo lokhu kuqala iviki leli, ababalisi, abaphathi bezikolo, abasekeli babaphathi bezikolo badliswa imbuya ngoluthi. Kubuya imbiko, kubuya izincwadi zokuba basuspendwa, abanye njalo baxotshwa imisebenzi. Kodwa phezu kwakho konke lokhu okusuka kusiphambanisa amakhanda ukuthi uhulumende ukhuluma ngokuthi uholisa ababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende $100 eyiyo esisenza abantu baxotshwa imisebenzi, eyiyo esisenza abantu basuspendwa. Kodwa maso kuvela sesithola ukuthi $100 le yikushini. Kahle kahle uhulumende akubanga lababalisi kuyini? Kahle kahle iSecond Republic ekubanga lemfundo kuyini? Izinga lemfundo kade seliphansi khona le esiye sabela lokuthi kusiyaphela umnyaka imfundo yonangwayo izabe singasekho. Thina ke njenge-Athuzi besisamncenga uhulumende ukuthi kabuye emsulwa nxa eqondana le ndaba ye-crisis ye-education, engabuyi ephuza amanzi amponjwana aphambane lengqondo, ngoba education is the pillar of the country. I-education yiyo insika yelizwe noma yiliphi. Pho nanku ababalisi sebehleli ngesifunu esisodwa ngenxa yokuthi bengazi ukuthi kusasa labo limi njani, kodwa kusenziwa ngabantu abangelandaba lemfundo yabantwana.
manje njengoba lihlala likhala ngendaba yeholo sisizwa uhulumende yena ehlala engothi uselikhwezele iholo ngembadalo yama US dollars lina lithini ngalokho
uhulumende usephila ngamanga amanga asewakhulumile kathesi nawokuthi ukhwezele ababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende iholo labo $100 kukanti ukuba matanga upermanent secretary usebhale umbhalo minute number 7.03.2022 oveza ukuba $100 leyi akusiyimali eyengezelelweyo kodwa phecelezi ikushini nyakenye sithole amakhushini angaba mathathu ikushini eyodwa leyodwa besiyibona ngenyanga yona le engene ngayo siyazibuza ke ukuba $100 leyi ibingeyokuthulisa umntwana phela umntwana engakhala uthuliswa ngesiwichi pho thina singabantu abadala esidinga iholo lethu elatshontshwayo ngo-2018 October i-$540 ukuthi singathuliswa ngekhushini asazi ziyozala nkomona.
Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lababalisi ye-ATUS umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba. Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala ye-ATUS ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Elezimbabwe selibhekane lobunzima bokusilela kwesinkwa kulandela ukumiswa komsebenzi wemikhumbi ethwala ingqoloyi esuka kwele Ukraine. Lokhu kubangelwa yimpi yokuhlaselwa kwalelo lizwe ngele Russia. Umlondolozi Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Elezimbabwe lisebenzisa isilinganiso samathanzi azinkulungwane ezilikhulu lasithupha, 16,000 tons, ezingqoloyi ngenyanga. Ezipheka isinkwa amalofu ayisigidi esisodwa kumbe ezimbili, 1.2 million loaves ngelanga. Ukunje ilizwe selimele lidinge lapho elizathenga khona ingqoloyi efika ama metric tons edlula inkulungwane ezilikhulu lengxenye 155,000 ukuze lenelise kumelana nodubo lokusilela kwesinkwa. Lokhu kuveze umkhokheli wenhlanganiso yabagaya impuphu eflower eGrain Millers Association umnumzana Tafatswa Msarara.
Global wheat supply position largely on the following factors. One, Russia and Ukraine account for 35 to 40% of the world supply. In fact, Russia is in the top three. The whole region, including Latvia, Belarus, and others, are also wheat producing countries. We've just been informed by our shipping companies that they no longer go to that region because their insurance companies have now declared it a war zone.
Lokhu kuzaphazamisa kakhulu ukulinywa kwengqoloyi ngoba iRussia leUkraine yizo ezisipha ingqoloyi. Sesitshelwe ngamankampani athwala ingqoloyi ukuba indawo leyi asahambeki ngoba isiyindawo yempi.
Uqhubekile phambili esithi impi yaseRussia leUkraine iyisifundo kweleZimbabwe ukuba kumele kulinywe umhlabathi wonke oselizweni ukuze ilizwe lingasweli ukudla. Umsarara uthi kungaba lokufuthelana elizweni nxa ilizwe lingehluleka ulungisa udubo lwesinkwa.
That's of course the natural problem that comes with war, especially where parties involved in that war are producers of much needed material like wheat. The United Nations yesterday took notice and agreed that the world wheat prices are going to go up. So this is going to affect the price of bread and the other related wheat type of foods worldwide.
Lokhu kwenzakala nxa kulempi ikakhulu nxa labo abasipha ingqoloyi besempini. Lokhu kuzaphazamisa intengo yesinkwa emhlabeni wonke.
Ingcishi kwezomnotho umnumzana Matthew Ncube uthi impi yeRussia isivele yaqala ukuphambanisa umsebenzi wokulungiswa nokuthengiswa kwamafutha ezimota emhlabeni jikelele ukugoqela iZimbabwe. Ngakho-ke akusoze kuphelele ekuseleleni kwesinkwa kuphela kodwa kuzaphazamisa eminye imisebenzi enhlangothini ezishiyeneyo zempilo.
Ngoba singakhangela iZimbabwe eminyaka edluleleyo ibisithatha ingqoloyi yayo eUkraine ngoba lapho elizweni besingayilime ekwanayo. Ngakho lokhu lolu dlakela luzayenza ukuthi ukutholakala kwengqoloyi ebe kube nzima okuzayenza ukuthi sibone mhlawumbe intengo yezinto ezinjengezinkwa siyaphezulu. Njalo singakhangela sizabona ukuthi ifiwe esisebenzisayo amafutha ezimota lawa asetshenziswayo besiwathola ngenxa yokuthi ebetholakala nje elizweni lonke, kodwa ngenxa yeziphazamiso esezinziwe yikudlakela lolu phakathi kwe-Russia ne-Ukraine.
Lokhu kusekelwe ngesinye sakamuzi Harare, umnumzana Richard Maphosa.
Thina njengezihlali zelizwe leZimbabwe esiwuqakathekisayo ukuthi thina ilizwe lethu sigcwele lapho okulimeka khona. Uhulumende akuyenze kweneliseke ukuthi silime ingqoloyi owithi bonabo sikwanise ukuzitholela lapho esingathola khona isinkwa lokuningi-ningi. Khare sesiphambanisekile ngenxa yempi ese-Ukraine le-Russia.
ELeZimbabwe lithola ingqoloyi kule-Russia eyisilinganiso sokungamashumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55% layo engasatholakali lula ngenxa yale impi. Ingcwethi ezicubunwa ezombusazwe lezenotho zithi eleZimbabwe lilembali umvukela wabantu eminyakeni edluleyo phansi kombuso kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, lapho abantu batshengisela kwaba lokulwisana namapholisa besola ukusilela kokudla. Ngakho-ke lezi ngcwethi zithi uhulumende alimuke ukuba kungaba lomunye umvukela onje nxa engathathanga amanyathelo okuvimba udubo lokusilela kokudla okungabangelwa yimpi yaseRussia yokuhlasela kwele Ukraine. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulesidumbu sikamama oleminyaka engamachumi amathathu lambili 32 esitholakale emasimini omumbu emzini weWaterfalls eHarare. Amapholisa athi indaba ezifanayo sezibhahile endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Bathi njalo kulesinye njalo isidumbu sowesilisa esitholakale emasimini emangweni weJeswingo eMaswingo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilo daba lokuthi owake waba ngumeya wedolobho leHarare umnumzana Herbert Gomba ubotshiwe izolo ngamapholisa eHarare esetheswa icala lokulobisa abavoti abalitshumi lambili lokulobisa igama lakhe kuluhlu lwabavoti esebenzisa ikheli kanina. Okwamanje sengilijiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsapp.
Kustudio 7 livuka njani basakazi abahle nabalaleli abahle? Ye, lami lokhu engizama ukungena kungeneka nzima, kodwa hhayi ngiyazi ukuthi ngigcina ngingenile kuphela. Namhlanje ngithi ngiphendule umlaleli lo othi yena vele laba abadla izimali abanjengabo-Jonathan, abadla izimali labanjengabo-Gawuli kuthiwa bakhuluma nje kuphela. Yena uhamba labo akumelanga sibagxeke, uyamanga lokuthi waye sibagxeke. Hawu wena mfowethu uyazi usenkingeni enkulu kakhulu. Ngoba ungathi uyabheka kahle kale thina singabantu basezindebeleni nje ngendlela esiphawula ngakhona ku-Studio 7 yikho lapho obona khona ukuthi yikho ubonisa ukuthi vele ngasibambananga, asibambananga, sikhulume ngazwilini. Yikho kuzayenza ukuthi isita lesi sikhulu kuthiwa i-ZANU PF sihlale sisemakhambeni, ngoba isitede ukuthi silwe lesida sinasiqala sinasibhizi silwa sodwa. Uyabo uGawule kumele simgxeke ngoba ngumuntu okhulumela izalo, izalo ebulala ilizwe. Engithemba ukuthi wena mfowethu okhuluma kanje ukuthi uGawule akagxekwa ungaphandle kwelizwe, usuke ungakuboni wena ukuthi uyesebenza e-South Africa kuyinto embi. Akusolungelela ukuthi uyesebenza e-South Africa, akusonto enhle ukuthi wena usebenze phandle kwelizwe utshile izwe lakho. Kuyinxa yabantu abafana boGawule abaguguzela izalo ivuse siya phambili, kodwa ngabe bonke labantu abajaboGawule soke isizwe sabandebele sibambana sikhetha into eyi-one. Izalo seyishusa phansi kwethu, izalo vele iyacitsha ipeniti liya yithi mphawule khona ukuthi bantu basesindebele akekho esizame ukubambana. Siyekele ukugxeka izinto kuthiwa ye abasempumalanga ye kwathi abacibo abantu asibafuni. Asibambaneni sibhekele into engabi namandla okuthi isuse izalo, ngoba iproblem enkulu lapha yizalo bafowethu. Asisuseni izalo silungiseni ilizwe lakithi liye phambili. Singasusa izalo sizaqala ke ukubheka mhlawumbe mbelizwe sethethwe i-CCC siyobheka ukuthi i-CCC abantu abafaka izigaba ezethu ema-police station ezibhedlela zethu ngabantu abanjani, ngoba into esikufunayo ukuthi umuntu osezindebeleni asebenze ezindebeleni. Asifuni ukuthi kuzosuswa abantu eHarare le bazosebenza ngapha esindebeleni, njalo kungayisi ukuthi ngoba siyabasonta, kodwa okuye nobuye kahle endaweni layeni okiyo intikamboyo khonapho bafowethu.
Sanibonani lonke ku-Studio 7 basakazi beZimbabwe nabalaleli u-Studio 7 amagumbi amanomhlaba. Hayi ngiyalizwa ngiyakhuluma mphela. Kodwa makuyi ukuthi sisola izano. Kufanele singayivoteli, kufanele singayivoteli ukuze ingabi lawo amandla. Nalabo bonke asebeke baphatha bonaba o-MDC. Akulanto abayenzileyo. Asikezame nabanye sibone ukuthi bazenza njani. Ngoba ukuba loko sizama into eyodwa asizibe sincede. Mina kusiya ngami ngibasizameni zabo. Asizameni zapho mpela. Makuwukuthi ehlulekile asizatshintsha sifake kumpe umqondi. Ngoba izanu le-MDC sesikubonile phela. Inkinga akasikachamisa nje inye iyi-1 yokuthi ufuna abantu besiNdebeleni bebe ngamaphili. Yi-big problem yakhe nje. Ubona isithuthi vele like kuzame uhlelo lwakhe. So angikwazi laba abantu right. Angicabangi ukuthi ngabantu abangaba ngabesiNdebeleni. Ambandluli shona, ambandluli iNdebele, kodwa ngikhuluma iqiniso njengoba linjalo. Asizameni zapho ngiyehluleka sizameni umqondisi laye naye ngehluleka mane ngamanye amaphathi vele so lokhu abakwenzakayo ababochamisa vela kula muntu ongaku-understand angazo ongaboniyo akuthithi vela sozabonisa lokuthi ngithubani ukhulume kanje kanje bazazi abakhuluma bemsupporta kodwa since iqala iphathi kwakungcono mpela ayingcono but ukuze bephuma uwelshman mncube nabagibsons banda vele kwasukule problem namahala uwelshman mncube futhi masebuyile and futhi uthuli kazwakali ungatakekho shini ngibusaba ukuxotshwa hhayi kodwa sizameni izapho ngehluleka layo siyatshintsha sizameni umqondisi engehluleka layo ungcono sibuyele kuzanu wansi ngoba kuyafana mhle kodwa sizameni izapho sinike ichansi yayo leso sizama kungehlula sizazama umqondisi sincediseni bantu bakamqondisi kumbe be-MRP zamani kusincedisa singehluleka sizatshintshela kini kuyabekehlule kungehlula lakini akusho ukuthi kufanele sibize kuzandla kuyabe kubona ukuthi vele into esiyenzayo ayila way forward ngiyabonga okukhulumayo ngu-Mike Spander from Enyamendlovu eMgusa.
Salubonani basakazi abahle ebuseni namhlanje. Ngiyabonga basakazi bami, ngiyabonga nonke. Indaba yethu elisinikeza zona zimnandi, ziyazwakala futhi ziyabonakala zeqiniso ngoba azidingi ukuthi uzofaka amagogorosi ukuzibonisile izindaba zeqiniso ngoba ziyakhuluma, uzikhulumela bona bantu. Bantu bakamthwakazi, bantu bakobulawayo, bantu basemathebeleni North, Mathebeleni South, isikhathi eside kakhulu sihlukunyezwa abanye abantu abacabanga ukuthi bona ba-own iZimbabwe. Kodwa ithuba lisekhona 2023 ikhona indoda emadodeni ebelesibindi ihamba ikhuluma itshela abantu njalo ezimisele ukuthi simele sisonke bantu basemidlezi ukuthi asike isikhetheni ka-1 asinandaba ukuthi kuvuka pha amaphathi kumbe labo-CCC kumbe DCT MDC Alliance laba bantu sokuzumele sibakhiphe thina yithi amanje sezandleni zethu ubone sibakhiphe endaweni yakithi sivoteleni MRP. Sike siboni MRP ukuthi izosithwala isithi. U-CCC kuphathe intsha yayizolo yasiyazi nokuyazi musa. Njalo lo mfana umncane kakhulu osoze ebusa abantu lo vele ebekhohlisa abantu nje. NDC la bonke abantu bala sibe 20 years bekhohlisa abantu. So ake sithatheni okwakithi ka-1 kuphela. Yikho okufuneka sikwenze manje sithatheni okwakithi fucking MRP. Isimele lokho esibona futhi sivikele into zakithi. Sivukele izinto zethu zibe sezandleni zethu kayi-1 kuphela abantu bakithi sizobona into zonke ziyaguquka musa. Ngiyabonga.
Livuka njani balaleli be-Studio 7? Livuswa ngihlanhla Mahlangu osebutswana e-Francis Town e-Block 8 ekhaya eLupane eMalunku lapho ngizalwa khona. Ngivusa umama uNanhlanhla ohlala koNcube kwamaTivovu. Ngivuse lenkosikazi wamampofana. Ngivusela omakhelwana bami abalandelayo uNkomo RJ mdala wayesebenza esibhedlela esenipholu. Ngivusele umalumama uPaul Ngwenya usamthulisi oyinyanga laphana. Lo mzawami uJabulani Ngwenya lo mdala usathulani uNdevula laba kuMoses Chuma wonke nje abangaziyo abemalungu emazwidini udibe kompofu ngale. Ngithi ngiyalivusa madoda abinjani ngapho kunjani emasimi ntonyaka. ngaphe kutswana hayizulu kulensuku alikho alikho sibili ilanga lichiswa kumangalisayo singazi ngapho eZimbabwe ukuthi kunjani emasimini madoda ngithi ngiyabonga imhlanhla wakwamatshivovo lapha kwancube
linjani bantu bestudio 7 linjani bantu bestudio 7 ngu-anakhonda lokhulumayo mina ngokuhlala ngihlela eSouth Africa kodwa ngibuya le kumfazi otshaya indoda izithi rakasha ife elo agwelo ya kuzwisa usizi ukuzwa abantu besintwini abantu abakhuluma isintu makhuluma ngesintu ngithi isiNdebele ukuzwa besupportana nochamisa besithi i-MRP iletha ukwehlukana kwabantu ayihlanganisi bantu mina ngazi ukuthi kade abantu bafunani umqondisi livula amehlo livalekile lokho likugijimisana namaphathi asempumalanga bona laba abantu abata umqondisi yeyo ulethi ukuthi abantu izibaphe ngabanje licabanga ukuthi lina lingamandebele amahlona angalithanda yini licabanga ukuthi alithanda yini okwenza unkomo baze behlukane naye kuyini angithi bathi abafuni ukubuswa lindebele licabanga ukuthi okwenziwa ngamaphathi wonke esitshoneni ukuthi kuthatha indebele libe ngu-vice president wesithathu ucabanga ukuthi ku-right licabanga ukuthi ku-right lina elidla izimali zezanupilo licabanga ukuthi ngokwenza kanjalo kwenilanga bazolikhetha ukuthi ube ngu-president abangeke bezibeliphinde nani lina masapota akachamisa lina elokho elikhuluma lithukela amastudio isithi umqondisi umqondisi livula amehlo lina livalekile kuyini okwenzakala kobulawayo sathi sikhula thina sasingayazi ibulawayo ukuthi ingaba nemikhuhlane yekhora lesibe siyazela khonale esozibili isihudo lesisazela khona lesozibili uchamisa nge-XXX yakhe wakugijimoletha abantu besishona bazovotelwa kobulawayo baphathe kobulawayo sesithole izinkinga manje sokuchithwa yonke into amanzi selo phuza amanzi ahlangane nengcekeza kodwa uze kulo muntu othi umqondisi kayezi kahle ukuvula amehlo wena uvalekile lokhu ufuna ukuvaleka usiyaphambili abantu besiNdebele vulekani le kuba ukuvaleka amehlo vulekani ma umlandela uchamisa umlandele nangesikhathi sempi babekhona babethengisa bengafuni ukuthi iZimbabwe ikhulule kodwa namhlanje ithe sikhululekile baphinda futhi baba yiwo asebesidla kuyafana ke nani lina bantu elilandela iZANU-PF nelilandela uchamisa liyamsola umqondisi kodwa ulivula amehlo abantomeni babulawa ezikolo kawuboni bafeliswa abantwabeni abapasi kodwa kawuboni akula development ekhona eMadebeleland unamehlo kodwa kawuboni akula mntwana wesiNdebeleni osebenzayo kawuboni kodwa uvulekile amehlo ufuna ukuthi uzobone ngani ufuna ukuthi uzobone befike bekuxotsha lapho ohleli khona bekuthathela umfazi la uzobona khona ukuthi laba bantu besitshabeni abekho-right yikho elikufunayo bayi-invedile ibulawayo yonke leya bayi-invedile igwelu ngisakhulume ngewanki iMadebeleland inothile kakhulu kabo ikubona nje bebhizi befaka abantu babo ayikho enye into abayifunayo bagwabukela umhlaba wasemadebeleland wokomthwakazi kodwa kula bantu abavaleka amehlo abalokhu besithi chamisa lapha chamisa ngani vukanini bantu bemadebeleland abaleleyo vukanini emaqandeni into esisele manje ukuthi efike belithathela abafazi lapho elizokwazi khona ukuthi laba bantu besitshabeni babi abantu besiNdebele nababathanda lizayifunda
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 Egesizwe ke ingxoxo isikhube leqembu le eza kobonke parental bliss okuningi asikuzweni kuntungameli Nkomo elandisa
yebo nge kanti waqaka kangaka jaha ngani ngumuntu olusinyoka kwenze njani
adubekela wena ngomama laba banoringa
kodwa ngulukulu wabonke sekuyizindanga futhi ngamandla yombe idlalade laleli qembu lesine njalo isihloko salo sithi efelweyo ayibanjelwa mazwi. Nangu umholi weqembu odabuka phansi lecholocho uBlessing Luphahla.
Izihlobo zami ngiyabingelela kakhulu, ngibonga kakhulu bakithi abalandeli abathe bathola lengoma bangisibonela abanye, abanye bangitshela bangiqinisa lapho bangiqinisa khona. Ngibonga kakhulu izihlobo zami, lingaphela uthando.
Sikhombisa esigoqela ethi Satan ngiyekele incane lengane kanye lethi nozipho
abangithi bamekezi abangithi bamfunele abangithi bamekezi abangithi bamekezi abangithi bamekezi
abangathanda ukuthenga idlalade iluphahla bakuthola njani?
Inamba yami ithi 0844 383835, ngiyase South Africa. Uma ungabubonani inamba izokuphuzela ukuyithola, ungahamba ufike ubhale Glory Boy Luphahla, uzongithola lapho kuFacebook. Ngikhona kuFacebook, la ku-Instagram uGlory Boy Luphahla. Ubusubheka lapho kuFacebook unegroup ebhaleza kubonke, nakuma ungangena lapho nje nakho ufike uzosithola lapho.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Asisaphoteneni, esikhulekeleni phambili umculo siwushaye lathi kusasa abantwana bedle. Yiyo nje into engicela kubalandeli, ungasaphothi ukuthi hayi wena ngobubani, ngiyamazi se uyazakala lapha nalapho, usaphothe ukuthi yilokhu njani. Udlala ingoma uzeke isikhathi sokumamela ingoma, mawuthe wayithola udlala ingoma uyimamele, ngawe uzothola ukuthi hayi lapha mpela hayi ingoma ziyaphekwa.
Uphuma ke enkundleni uBlessing Luphahla leqembu lakhe leza kubonke Parental Blessing ngale.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amapholisa athi akhona amanye amabandla ezombusazwe axophayo kulokukhulumisana la ukuhle nxa efuna ukuqhuba imikhankaso elembuthano yabantu abaningi. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni i-R2s ikhala ngokuthi amalunga ayo amaningi amiswa umsebenzi mahlayana ngezizathu ezingaqedakaliyo ngenxa yokungavumelani leholo eliphansi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo, igama nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voindebele.com.